Kubikwa kulezinye indawo emaphandleni lapho abongi abehluleke ukunika abantu imithi le ngenxa yokuswelakala kokudla ngemva kokuba abanathe bengadlanga baqaleke abanye bakhuphe okubangelwa yikunathala imithi umuntu elambile. Uhlelo lolu lokuphiwa kwemithi yokubulala ama-worms esiswini kanye lokuvikela i-elephantiasis luphathwe okweviki elizweni lonke jikelele kusukela mhlaka-26 Mpandula lwaphela ngolwesihlanu olweviki ephelileyo. Umongikazi unkosikazi Tsitsi Khatunga obephatheke kulolu hlelo kobulawayo uthi indlala ibhahile isingene lasemadolobheni lapho okwakusaziwa njengezindawo abantu abangasweli ukudla khona. Uthi ngenxa yokusilela kokudla kugcine kungenela amakomiti abazali ezikolo ukuze kudingwe imadlana yokuthenga izinkwa kanye lokunathwayo ukuze labo abantwana balenswelo ngakibo bangasaleli phandle kohlelo ngenxa yendlala.
Banye babuya sibile esikolo bengazanga befake ulutho emlonyeni. Bona labo abantwana banjalo ababalisi bebebakhetha bebafika eceleni kulezinye indawo lapho ukuthi nxa kuthiwa khona kula sibili kube kuyekele ukuthi wenzwe ngasoneso sikhathi kusenzela ukuthi khona kuqale kudingwe. Ezinye izikolo zibe zisebenzisa amakomithi lawana wezikolo ukuthi bazame ukuqoqa abangakuqoqa ukuthi kwenzele ukuthi khona kube lokudla okuthile abantwana abangakuthola kwenzela ukuthi nxa sebenatha umsebenzi uhambe kuhle laye umntwana angabi lohlupho.
Unkosikazi Khatunga ugcizelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole imithi ngoba iza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle solunanzelele ukumemetheka kwayo.
Khathesi sinika wonke umuntu labadala. Isizathu yikuthi umkhuhlane lo owe-elephantiasis awuvamami ukubonakala umuntu esesengumntwana omncane eze efike esikhathini esesiba kumbe yi-teenager. Yikho lapho ukuqalisa ukuthi khona kubonakala ukuthi umuntu le problem ulayo ngoba angaba lakho emzimbeni kodwa kungakabi umkhuhlane. Njalo umkhuhlane lo yi-mosquito ethelela esebenza ukuthi abantu bethelelane umkhuhlane we-elephantiasis.
Lanxa uhlelo lolu lwelukhangelelwe ukuphathwa ebantwaneni lebadaleni umnumzana Sipho Nkala oyisakhamuzi uthi iningi alizwanga imbiko yokuthi abadala labo bayadingeka ukuyinatha bacabanga ukuthi yoneyo yansuku zonke enikwa abantwana esikolo. Uhlupho uthi nguhulumende ongazisi uzulu ngehlelo eziphathelane laye bazwe kuphela ngabasiki bekunda okungayisikho.
Besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo eqale azise abantu sikekwazi ukuthi kulolu tholu nje oluzayenzakala kulokuthi kubuye ngudlu sisale singazi kuhle ukuthi i-drug leli lingabe liyingozi njengoba abantu besitsho kubo-Facebook lapha nakubo-intanethi kumbe i-drug nje.
Ukuqakatheka kokukhulumisana lozulu kugcizelelwe ngunkosazana Irene Mthethwa osebenza kunhlanganiso yokuhanjiswa kolwazi kwezempilakahle othi bekungaba ngcono aluba uzulu betsheliwe ngalolu hlelo kuseselesikhathi lokuthi kuzadingakala ukudla abantu balungiselele. Uma Mthethwa uthi icebo elihle ukuthi uzulu lalabo abakwezempilakahle ezigabeni bathole isikhathi sokuxoxisana njalo nje ngehlelo ezizayo abantu batsho labo okubahluphayo kuseselesikhathi.
Maybe every quarter, every 3 months, i-community ihlale phansi ikhulume ngama-problems ahlangana lawo bephume le mbono yokuthi kuyini abangakwenza ukuthi benzeni belwe lama-problems nala abahlangana lawo. So kuqakathekile ukuthi izinto zonke esizenzayo kube le-involvement, kube lokuphatheka kwani kwama-communities, kube lokuphatheka kwabantu, yibo kumele bebe ku-forefront, yibo kumele be-take a charge of their health.
Lanxa kuke kwaphathwa inhlelo zokupha abantu imithi yokubulala ama-intestinal worms ikakhulu ebantwaneni kwiminyaka edluleyo bekungokwakuqala ukuthi abantu bathole umuthi wokulwisa i-elephantiasis. Lo mkhuhlane obangela ukuvuvuka kwezitho ezifana nembala, ingalo kanye langasese kwabesilisa utholwa yimiyane eyabe ithe yaluma olawo yasisi yaluma omunye njalo obengelawo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.